Ababili laba badibane okwakuqala ngolwesibili selokhe unkosikazi Harris wakhethwa ukuba amele ibandla lakhe ukuncintisa kukhetho lona oluzaqhutshwa ngenyanga kaLwezi kwele Melika kuwona lo umnyaka. Ingxoxo le ithethe ihola lengxenye ababili laba bephikisana ngendlela abafuna ukubusa ngayo ilizwe leMelika njalo bechathisa inhlelo zabo ezigoqela ezomnotho, ezokungena lokuphuma elizweni lobudlelwano namanye amazwe. AbeZimbabwe bathi kuningi abakufunda ngendlela eleMelika elivumelana ngayo ukuba labo abakubandla eliphikisayo baphiwe ithuba elokuchathisa abafuna ukukwenzela uZulu. Omunye wabakhulume lokhu ngumnumzana Darlington Chuma.
Okunye kwalokhu engibona njengamazwe aseNingizimu Afrika esingakufunda ngokhetho lweMelika ikuthi indaba lezi ezama-presidential debate ziyanceda kakhulu ukubana umphakathi ukwanise ukuthi uxhumane lo yena lowo oyabe efuna ukuba ngumongameli welizwe. Kukhanye ukuthi lezi zinto azithembisayo uyazimisela yini, yena uyazimisela yini ukubabusa.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye owesifazana osakhulayo unkosikazi Nonhlanhla Mpilo, yena othi kunengi akufunde unkosikazi Harris, yena othembise ukuba uzakwenza eleMelika lamukeleke emuntwini wonke njengelizwe lokugcwalisa amaphupho.
Indaba zombusazwe ezenzakala eAmerica okwamanje zisifundisa okuningi, ikakhulu nxa sikhangelele ukuphathiseka kwabomama kundaba zepolitics. Mina engingathi stands out for me yindlela uKamala Harris asapotwa ngayo lilunga lakhe la avela khona, ilunga lama-Democrats.
Ingcitshi ekwethuleni kwembiko esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum, umnumzana Njabulo Ncube uthi kuhle kakhulu ukuqakathekisa ukuba labo abancintisa kukhetho baphikisane kumabonakude.
Hayi, ama-presidential debates aqakathekile futhi ngathiwa lawo siyathola lapho eZimbabwe futhi sizwe ngemlomo yabo ukuthi basithi basithembisane, ngoba athola ukuthi abanye abafuna ukungena ukhetho loluqathe kangako babengakwazi ukuthi bafuna ukuthi besipheni basithembiseni.
Osekele lokhu ngosakhulayo umnumzana Melusi Mdluli, yena othi uthakazelela umnumzana Donald Trump. Unkosikazi Harris uthi eyanqoba uthembisa inhlelo ezigoqela ukuthi kube lula ukwelatshwa izibhedlela zikahulumende lokulwisana lokuguquka komkhathi. Umnumzana Trump yena uthi enganqoba uzalisana nalabo abathi umkhathi uyaguquka ukuba abantu bokuza bengaphi ukungena eMelika lokusekela amabhizimusi elizweni lakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.